So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 21 kumpalakazi 2021. Igama ngontungamili nkumo. Ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ivandla le-MDC Alliance lisola amapolisa ngokuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo lapho uChamisa abekhangelelwe ukupha abantu laba izipho zekhisimusi. Ibandla lezaphu lithi lizalwisa ngendlela zonke ukuthi abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavunyelwe ukuvota bekulawo mazwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2,283 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo njalo bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,157 kuthi abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane ezinhlanu 5,172. Uhulumende uthi wamukele amajekiseni e-COVID-19 ayisigidi 1 million awaphiwe ngele-China izolo. Umphathintambo wezempilakahle ongumsekeli njalo kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uthe isipho lesi sifike ngesikhathi esihle ngoba eZimbabwe seliqalile ukuhlaba abasakhulayo abaleminyaka elitshumi lasithupha 16 kusiya kwelitshumi lasikhombisa 17. Ngokubika komsakazo we-ZBC, lanxa nje inani labahlatshwayo selikhuphukile kancane kulezi nsuku, ingcweti kwezempilakahle zithi uhulumende kasoze enelise ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million ekupheleni komnyaka njengokufisa kwakhe. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebeyizigidi ezine 4 million kuthi asebehlatshwe omabili khona bengena ku 3 million. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uMnumzana Hussein Spanda mayelana ngohlelo lwabo lokukhuthaza abazalwane ukuthi bahlatshwe lijekiseni.
Uhlelo lolwesesikilo njenge-Christian Alliance esithi thina esiluthe yi-Novak kumbe ngithi khona yi-National Vaccination Campaign eyenziwa ngabantu bezinkolo. Singene eziqintini ezingu-16 ezigoqela iBulawayo, iBeitbridge, iGwanda, iPlumtree, iBinga, iGweru, iZishabane, iMaswingo, iChirumanzi, iChegutu, iHurungwe, iChinoyi, njalo siyangena eMtare laseJerela laseHarare. Lokhu senzela ukuthi izwe lonke jikelele likwanisa ukuncediswa lisizwa ngamabandla. Siyazi ukuthi abantu abaningi bangene emachurchethu. Ngakho ke sizaba labantu abangu-450 abazabe begoqela abantu bezempilakahle, abantu abavelele emachurchi, yibo abazangena bakhankase. Khathesi sikhanya ukuthi bakhankase ebulenjini njengoba umumusunje. Bazakhankasa ebulenjini njalo ke bebe lama groups abafomayo kumbe ngabantu abemachurchi, sithi kumbe umuntu ongumsabatha uzokulungisa lama amasabatha ekhankase khona ngalombe uMethodist uzalungisa ama groups ekhankase kuMethodist kumbe sithi umuntu ongumuslim bayalungisa khona ngale kuma Muslims bekhankasa kumbe ngabantu abasemakhaya bayalungisa ngeziqindi zabo ekhankasa kwenzela ukuthi kumemetheke ke ukuthazwa wonke umuntu ukuthi azivikele kulomkhuhlane.
Kuyini ongakuxwayisa uZulu?
Siyakwazi sokusika kuKhisimusi isixwayiso esilazwe ukuthi bantu asekeleni ukuhlangana singamaxuku amakhulu kakhulu kumbe sizihlobo ngoba abantu bazathelelana singene phakathi kwengozi enkulu. Ngakho siyakhuthaza ukuba likhisimusi ngabe abantu lo lalwe ngayidlela engikhaya sikhulumisane kulenjini senze izinto ezininge kulenjini kodwa ke singayenzi into ezafaka impilo zabanye izihlobo zethu labanye abantu engozini. Inkosi sibusise sikhangele likhisimusi sikoda ke sinanzelele ukuthi thina sita standardzenini asisanitizenini asifaye namamaskethu asibeni le social distance.
Umnumzana Useni Spanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla leMDC Alliance selisole kakhulu amapolisa ngokuchitha umhlangano obumele wenziwe ngumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo eHarare izolo lapho uChamisa abekhangelelwe khona ukupha abantu laba ukudla kanye lezinye izipho zeKhisimusi. Ibandla leli lithi amapolisa la adudule izalukazi lamakhehla la esebenzisa udlakela embuthanweni obuse Highfields. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere ukusolile lokhu esithi amapolisa achithe abantu laba ngodlakela ngaphandle kwesizathu. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubebambekile. Umkhokheli wezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ibandla lakhe lizalwisa ngendlela zonke ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe idiaspora vote. Unkomo wethu le amazwi la ethakazelela iminyaka engamachumi ayisithupha ibandla lakhe lasungulwayo. Uthe njalo bazasebenza nzima ukuze bangene embusweni ngoba iZANU-PF isiyehlulekile ukubusa kuhle. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Njengebandla sithi nxa kukuhle ukuthi izizalwana zeZimbabwe eziphandle kwelizwe zicontribute phecelezi ziphathise ngemali lokusekela izihlobo zabo ekhaya imali egcina ikhona ukuphathisa uhulumende. Sibona kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende anike izizalwane lezi amathuba okudetermina i-direction lokuthi abaqhubayo uhulumende ngobani. Siyazi ke ukuthi ibandla leZANU-PF alikukhwabithi lokho ungaqala lolo daba bavuka ubhova. Thina njengebandla sibhizi sizama ukuthi lelo phupho livezeke. Siyakwazi kakhulu ukuthi okwayenza amaqhawe aphume ayelwela inkululeko okunye kwakhona kube kulokudaba lomhlabathi. Thina khathesi impi esingayo, one of the things that are critical for us in our own revolution includes udaba lokuthi abaphandle bavote ngoba iningi labantu bakithi baphumile badinga impilo phandle njalo bayasekela ekhaya. So kubalekile ukuthi bathole amathuba okuthi bavote.
Likhuthaza abasebenza kwamanye amazwe laba ukuthi babhalisele ukuvota alubana bethe bafinyelela ekhaya ngaleli khefu. lokhu likwenza emaphepheni kuphela kumbe liyabhoda ngamazwe afana labo Botswana labo South Africa lapho kulezizalwane zeZimbabwe eziningi khona?
Sikhona impela ku ground. Ngikhuluma kanje amalanga ambalwa adlulile bese lomhlangano omkhulu endaweni ethiwa Dorothy Nyembe Hall eSoweto lapho esihlangane khona lezi zalwane zeZimbabwe lama members awebandla lezapho. Sikhulumisana njalo sobakhuthaza ukuthi abakhona ukuhamba ekhaya abahambe beregister abaregistrileyo abayevoter abavotileyo kumele bazimisele ukudefenda leyo vote. Emhlanganweni low besila delegation eyama members wethu abuye ebuya all the way from Botswana labo bephethe the same message ukuthi sizangena kukhetho oluzayo. Ibandla lethu lizimisele ukukhankasa lokungena kulelo khetho. Kodwa-ke isinqumo sokuthi sizangena kulolu khetho ngaphi kumbe njani lusazohlaziwa yi-National Executive Committee yethu, ngoba okokuqala kumele amalunga kazaphu abe yiwo achoyo. Okwesibili, kuzamele sikhangele lapho okulama-structures wethu khona, lapho esilabasekeli khona, yikho lapho mhlawumbe esizathi si-conteste.
Unkomo ukhulume njalo ngempahla eyathathelwa ibandla lenu ngohulumende wezano. Liza luphatha njani lolo daba?
Udaba lwama-properties luyinsika ebandleni likazaphu, ngoba thina one of the pillars ebandla likazaphu is what is called human rightsism. And under human rights, udaba lwama-property rights into emqoka kakhulu. Awethu ama-properties kule committee evele sikhona ebusy ihlaziya ukuthi ama-properties wevele ahamba njani, ama-title deeds akubani, kulomthetho yini owasetshenziswayo ukuthi lawo ma-property ahluthunwe kubanikazi bawo abangaba mhlawumbe yizipra kumbe yizaphu ezephathi. Leyo committee imatasa ngodaba lolo esikhangelele ukuthi maybe in the first quarter yomnyaka ozayo izoveza ukuthi kungabe kuhamba njani. Sikhangelele ukuthi based on ama results awale committee sizothatha isinqumo sokuthi mhlawumbe siye emadale emthethwandaba siyolwela lawa ma-property wethu. Kodwa-ke siyazi-ke ukuthi okunye kumele sikwenze yikulwa politically, ngoba isizathu esayenza sithathelwe lawa ma-property besiyi-political. So isikhathi esiningi nxa i-problem i-political, i-solution kumele ibe political, and lokho siyakunanzelela and sizeqhuba njalo.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iyathuzi iqhube umhlangano wayo wokuphela komnyaka we-annual general meeting ngomabonakude izolo. Iyakhetha umsekeli kamongameli wayo omutsha kanye lesikhulumeli esitsha umnumzana Themba Kuye Moyo ochasisa okuningi ngezinqumo abaphumelazo.
Kube ngumhlangano ohambe kuhle kakhulu lanxa sikhangela inkinga ze-network eziba khona kuzindawo lezi ndawo ngendaba yokuswelakala kwe-network coverage iZimbabwe yethu yonke. U-AGM yetuleyi bingaso elective AGM, kodwa-ke bekulezikhundla ezimbili, esakuqala ngesika-vice president owaresignayo ekuqaleni komnyaka, esesibili besingeka-national spokesperson laye owacela ukuhoqa emsebenzini lo ngoba esethile ukubalisa wangena komunye umsebenzi ku-department ehlukileyo kodwa kahulumente. U-vice president wethu omutsha ongenileyo ngu-Christine Kanyumba ophuma kwele-Mashonaland East. I-election leyi yenziwe layo virtual, abantu bavote lanxa kusithathele isikhathi usuku lonke indaba ze network kodwa kuqhubeke kahle akuzange kube lokukhonona abantu bakujabulele lokhu ngoba kuyasitshengisa ukuthi lanxa sokubuya kubo online learning iziphi inkinga esingahlangana lazo nxa sibhekane le ndaba ze network kusikhundla sika somlomo we Atos nani co-optiwe yi-NEC ukuba ngibambe lesi sikhundla kuze kufike isikhathi se-AGM. Lamhla-ke kwenziwe i-rectification amalunga wonke awe-National General Council. Akubona kubalulekile ukuthi ngingene kulesi sikhundla oku-permanent. Ezinye zonke lezi zikhundla zizangena kukhetho ku-NSD AGM yethu elandelayo.
Iziphi izinqumo ezibalulekileyo eliphume lazo?
Sikhangele kakhulu inhlelo esizenzileyo esingathi kuzabalaza, sizabalazela iholo lethu, sizabalazela ukusebenza okungcono, sizabalazela ukuvuselela kwemfundo esisesimeni esibucayi. Siphumela khona njengezinqumo ku-political report yethu. Sikhangele ukuba ngoJune sanikeza osathumela uMinister of Finance umthuli i-invoice emayelana lokubhadalela abantwana ama-examination fees. Kodwa-ke akulani sinquma sithathayo. Nxa sesikhangela manje sesibona kumbe sesisizwa amaphephandaba ikakhulu wona akahulumende esekhuluma ngokuba kwaba le 50% yabantwana ababekhangelele ukubhala imihloliso yezimiseki abangayenelisanga ukuyibhala. Isinqumo esesisithethe-ke thina ikuba silwele ukuba uhulumende alandele isisekelo sombuso section 75 lapha akhuluma khona nge-state funded education. Nxa sikhangela isisekelo sombuso akula mntwana eZimbabwe ku-basic education esiyikhangela thina njenge-ATUS kususela ku-ECD sisiyafika ku-first degree okumele abe ebhadala esikole kungumlando kahulumende. Sikubekeke njengesinye sezinqumo ukuba sizabalazele ukuba uhulumende ayakhokhele indleko zonke zemfundo. Nxa kumehlula ukukhokhela indleko zonke zemfundo kubhajethi yakhe kaluyise ukufaka i-22% ku-education. Lokhu sizakwenza njani? Sikhangelele ukuba ngo-2023 kulokhetho olubuyayo. Thina njengababalisi abangaphansi kwe-Amalgamated Rural Teachers Union sizakhankasela ukuba ofuna ukuba ngukansila kumbe ofuna ukuba ngu-MP kube ngumuntu okhuluma ne-state funded education.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni ya-TUS. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi isikhwelile intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ezifana lempuphu, ichukela, amafutha okupheka, isitshebo lokunye okutshiyeneyo khona ethi kuza kwenza inengi lehluleke ukuba lekhisimusi enhle. Izim Life ibika ukuba owasuswa nguhulumende esikhundleni sobuduna entabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamaNgwentiweni uthi injongo yesinqumo somthethwandaba esokuthi abotshwe ngeyokumhlukuluza nje kuphela. INewsday ithi iPolitbureau yeZANU-PF izahlangana namuhla ngesikhathi kulokulwisana okukhulu phakathi kwaleli bandla amalunga echothoza inkokheli yalo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Basakaza bahle bohlele oluhle oluyi-Studio 7 ngiyalungelela lonke sengathi lingaba lomnyaka omusha. Basakazi, hheyi, kunzima ukuba umuntu eZimbabwe ngempela, kunzima kulo mhlaba, kunzima kakhulu. Angazi ukuthi le ndaba ngempela sifunani, mhlawumbe siyofunani bephakame, mhlawumbe betshengisele ngenye indlela. ayi kunzima kakhulu ngoba manje umsakazi nginombuzo ngizibuza wena ukuthi kambe igovernment yeZimbabwe mayithatha izinqumo bake becabangisise kahle ukuthi into abayithathayo ngempela izofika ithini ebantwini noma bayenza nje kuphela umsakazi kambe indaba yamapassport la amasha lawo asibese khona na isidingo sokuthi ilizwe elingenamali kodwa ugijinyiswa ukwenziwa amapassport azobuye edule ebize imali yase-America kulokuthi aluba mhlawumbe balungisa izinto ukuthi kube le mali elizweni kambe ngempela ngempela upresident obathi ngumnankakho ngempela uyake ibone eke ehlale phansi nje icangisa izinto noma nje engavuka ekuseni elobuthongo uyapho ngokukhuluma uphele into sesiyenza lokhu hhawu thina sikhathele ngempela mse hayi ikhathele ngempela mse bona into sezenza manje ngempela ngempela hayi thina manje sisikwati kakhulu mse
linjani lonke elilalela ustudio mbingelele labasakazi bonke abakastudio bakithi nxa lingasiza ke lixhumane le-First Mutual gives bakithi ake lisize ukuthi kambe ngasebenza kwenye kwesinye isibhedlela khonapha kwelikamthakazi ipentsheni yayithathwa yi-First Mutual pho khathesi bona ngenyanga sengingasasebenzi banika 48 bond ngenyanga 48 bond sebeze bathi bona suza ibuyihola every after 4 months every after 4 months ibuye yi 192 of which ukuthi kwabe kusibili kungu 48 times 4 iyaphuma yona leyo ukuthi kati ipension leyo ele mali encane kangaka yona i 48 bond ithengani bakithi akelise sizekele isikhulumele labantu baka First Mutual angazi ukuthi basithatha njani mina sokungehlule ngiyabonga balaleli ngiyabonga lani basakazi
njani basakazi besitudio 7 hayi siyabonga ukusiphakulela indaba ezimqotho hayi siyabonga basakazi bethu sibili siyabonga ukuzwayo sicela ngani ngiqhubekele phambili ngomsebenzi wenu phambili ngomkomana sithi phambili ngomkomana
lusisilo ubizotwa ngukholisane moyo belwe ke ngisadingisisa lusiso vele lubhane khonapho unceba amazwi umetwa ngukholisane moyo kholisane moyo lusisi utshonile bakayise uvele uyahlatshwa emjekiseni ebizwa Johnson osile khonapho utshonile but utshonile ulapha eBotswana etonote eBotswana but uthonga khona ngapha lupane asikabi kwazi kwaba kibo kahle kahle ukuthi bangaphi abanye bakhe but uzwala uthonga lupane asikathole kahle lupane ngapha khona khonapho but mhlawumbe ababemazi ukholisane moyo lingasibambe enambeni ya inamba nethi 75555242 ningasibamba khonapho abanye babemazi phapha abakibo kholisane moyo lusisi bhekebele umntwana ngapha nxa mhlawumbe belimazi ebele umuntwana akhe omunye intombazana ngapha eBotswana so lethe ngabangabelimazi khonapho elupane kholisane moyo ukhani phuma phela upane ningasibamba khona basalenika idirectioni lapho behlala khona etonota eBotswana mhlawumbe lingamsiza ngumuntu wakini khona ngapha eZimbabwe azibaphe kahle malimazi imsizeni mpela ikwanisa ukuthi ibezongcwatshi ekhaya khona ngapho yayigcine lahlule kanye nomntaneni badala imali isaphila khonapela upane umntaneni nanguto okhulisane moyo usishiyile namhlanje mhlaka 15 ngo-4 kilobho ngesikhathi ntambama
Salibonani linjani bantu bakithi hayi mina ngiyaphila ndikhuluma lobaba uDube la okwamanje lami ngingapha eSouth Africa kodwa ngokuzalwa ngidabuka ngapha ngasenyama endlovu ye uhlelo lolu ngiyaluthanda kakhulu bakithi ngiyaluthanda sibili kakhulu ukuthi okenze izindaba zasekhaya manje ngibe ngicela abahlobo bami ukuthi angeke likhone na ukuthi nimfakele i-link yesiNdebele ngibe ndlalela kuhle ngizizwa kuhle nge-link yesiNdebele ngoba isishona ngiyasizwa sibili kodwa kwezinye indawo ngisuka ngazwisisi kahle ngibe ngicela abantu benkosi angazi ukuthi lingangenzela kanjani lami ngizwa indaba zesiNdebele ngiyabonga inkosi libusise
ngilela lonke botungameli inkomo lakho kithi nkubo kokuthi inonke ba studio 7
siyacela konke sokukhumaya ke lihambe lilonde lizwe lokusikhala ngakho kufana njengemgwaqo ke lishuke obulawayo impela lihamba ngokamera lize liyefika esolo sidlule esolo siloke likhangela libona ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi imgwaqo liyalunga kumbiyenzwa hayi bantu ukuthi sincedakale kufanele libe litisi ngakhuluma lihambe kuleyo ndawo ukuze liyibone ukuthi iyavuma igama lami uphilani moyo ngisetsholotsho ngicela izinto zonke zike zikhulunywe zilungise itsholotsho lokhu yacina kusesero smith yinto eyenzakalayo nalokuthi usmith esaphila kwake kukumbe ukuthi ugogo lona wetsholotsho wawunethara wawunesikontrisa wesihle wagcina khonapho vela kuselagatapile egreda kuselagatapile kulungiswa kusele mgwaqo elungisayo siyacela siyacela yizigalazo zethu ngoba yinto esithele intelayo yolokhu zeni lapho siyacela ke lizama ukuthi imigwaqo ilungi ibe mihle ibonakale ngoba imigwaqo iyehamba izimoto iyehamba imoto zihamba ngalesi sikhathi ezulu soziyasokola imoto eziphumeka egoli lapho egoli eziphume egoli azisafika ekhaya sifune zihambisele abantu abethu ukudla kusunandi ukuze sibela sicela lilungise imigwaqo likhulume ngakungami inkomo hambani kuleyo ndawo esiyikhulumayo lisuke pela ngokamerod lihambe lizefika kusolu selidlule ngesolu selize liyefika konale kosikenke lizokhuluma into eliyizwayo esiyizwayo lani eliyibonayo esikhuluma ngayo ngiyalicela mbese ngibingelela lo usibangilizwe unkomo sibangilizwe zamani ukubona ngilizipra zamani ukubona into eziyenzakalayo emhlabeni mangawuphuma sikakuzwa ukukhulunywa sikezwa kukhulunywa ngawo akuzame ukuthi into zonke likhulume lihambele izintuna lihambele izwi zonke izigaba zibonise ukuthi liyenzayo ukuze sisuthiseke ngoba phele into esiyenzakala sisayibona ukuthi kwenzakalani yabo
basakazi livuka njani Studio 7 madoda liyasebenza siyabonga liyasixexa indleba aluba kayisini ngasazi ngokwenzakala elizweni lakithi eZimbabwe ngikhulumile phezulu kulapho engikhulumayo ngubhime ehlasuka enkayi kosigobogobo enkayi mzansi hhayi madoda umbuso selizweni lakithi ayisiwe esawulwelayo
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ithi owayengumongameli weMalawi onqotshwe kukhetho olwedluleyo umnumzana Peter Mutharika usesole umongameli Lazarus Chakwera ngokubopha lokuhlukuluza ababeyiziphathamandla zikahulumende wakhe. Umsakazo munye uthi abahlamuki benhlanganiso yeTigrayan People's Liberation kwele Ethiopia sebesusa amabutho abo ezabelweni ezimbili ezibalisa iAfale Amhara. Singene kudaba lweMelika. Umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron yiwo osubhahe ukwedlula eminye yonke imikhakha kuleli lizwe. Lokhu kwaziswe lugatsha lwe-Centers for Disease Control and Prevention izolo. Lolu gatsha luthi phakathi kwabantu bonke abale-COVID-19 abayisilinganiso samatshumi aphezu kwayisikhombisa 73.2% balomkhakha we-Omicron. Umongameli Joe Biden uza kwethula imbiko mayelana ngamanyathelo amatsha azathathwa nguhulumende wakhe ekulwisaneni lomkhuhlane lo namuhla. Isikhulumeli sesigodlo seWhite House unkosikazi Jane Psaki uthi uBiden kasoze avale ilizwe kodwa uza kukhuthaza abangakahlatshwa ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane ukuthi bahlatshwe lokuthi labo abahlatshwayo amajekiseni womabili kumele bahlatshwe esithathu i-booster shot. Kulamalunga ePhalamende yeMelika amathathu abanjwe lomkhuhlane abalisa uSenator Elizabeth Warren, uSenator Cory Booker kanye loRepresentative Jason Crow. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lisola amapolisa ngokuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo lapho uChamisa abekhangelelwe ukupha abantu laba izipho zekhisimusi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.